Esikhulumeli sebandla liqoqa inhlelo zokutshengisela lokhu ele Progressive Alliance of Mthwakazi Unions PAMU umnumzana Clement Ncube uthi imizamo yabo yokuthumela ukudla okuqakathekileyo ekhaya ivinjwa ngurhulumente ngemithelo ephezulu. Umnumzana Ncube uthe endaweni eziningi elizweni abantu sebesidla iingqoqo zomlomo, ngakho abasebenza eSouth Africa sebethenga konke ukudla ngapha njengoba eZimbabwe irandi seliphelelwe ngamandla. Uthi usizi ukuthi umthelo obhatalwa ekudleni okuqakathekileyo okufana lempuphu, amafutha, amagwili lokunye uphezulu kokuthi kufana lokuthi usuthenge kabili.
Israel ikwazi ukuproduce anything at the moment, so thina esikuzuzayo okokudla esibathumela khona ekhaya ebhoda ngale kuyathathwa ma umuntu engalamali ukubhatala ijuti. Abantu belambile kubhatalisa imali eziningi ijuti, uhulumende uyakubhatalisa, uyakutshaja. So kana ndaba labantu abalambayo ekhaya, as long ngoba yena ufuna abantu balambe ukuze bakontrole kahle.
Wabona ngoqoqa kwenhlelo zaleli bandla umnumzana Albert Ndlovu ude okubuhlungu ukuthi ukuze abasebenza kwele South Africa bathumele ekhaya nyanga zonke babe bona bebophe zabo izisu, kodwa uhulumende ukutshaya indiva konke lokho.
Manje nakhona ma kusiba nzima kangaka ukuthi ukudla lokho laba abaphandle abalwisile bezamile ukuthi makuye ekhaya, kufika uthole ukuthi uhulumene ukhwela phezu kwabantu futhi abaqeda amandla ongakuthi uzogcina usubona ukuthi kungcono ukuhlala phansi phela.
Umnumzana Ncube yena uthi njengoba uhulumende wethula ngokusemthethweni ukuthi Zimbabwe isesimene sibi ngendlala, kusagcekene ukuthi yonke imigoqo evimbela ukutholakala lula kokudla kufanele isuswe.
Thina sithi akuqegiswe umbe akususwe altogether iduty kuma basic foodstuffs ekhaya, ngoba imajority yabantu aba-able bodied people, abantu abakhona ukusebenza bangaphandle kwelizwe, basebenzela ekhaya bokusiza abantu abasekhaya abangalaluti.
UNdlovu uthi umbuzo omkhulu ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi ungubaba ekhaya abantwana besifa ngendlala, kuthi lokho abakuthole komakhelwana ngemva kokusebenza nzima ufike wena ukuchithele phansi.
Lokho sokuvela sobala ukuthi uhulumeni akanandaba nabantu, ngoba ngabe ule ndaba nabantu impela ngabe uhlangabezana labo ukuthi hayi okungenani masithi laba abaphumele ngaphandle bakulethe lokhu kudla sisebenzisane njengohulumeni. Uhulumeni athi lokho nakwakwenelisayo kubenefite labo abaseZimbabwe.
Umnumzana Ncube uthi baphakathi kokudinga imvumo yokuyatshengisela besethula izikhalazo zabo e-ofisini yeZimbabwe e-consulate ese-Johannesburg mhlaka 22 lenyanga.
Silohlele ukuthi siyenikeza lomele uhulumende izikhalazo zethu singabantu, ngoba singamaqembu athile labo laba abathwala impahla umalayisha bathwele nzima endleleni, so sokuba nzima ukuthi sibaphathise ukudla ngoba bazokucharge imali ephezulu beseselabo besenzela ufika bebhadale imali ephezulu yejuti.
Loba nje uhulumende sipha abantu uncedo lokudla, baningi abathi lokhu kudla bayakuncitshwa ngoba kuthiwa kabasiwo malunga ebandla leZANU PF. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.